khona kuyinto enhle ukuthi vele indaba ye-corruption ibanjiswane ngoba kwamaqhina umuntu oyedwa ngeke asukume alwe le-corruption especially eZimbabwe nge-level lapha esikhona. But what remains important ukuthi oqakathekileyo ukuthi ingatsha lezo ezifakwayo ukuthi zibambane lezakhe zona vele indaba ye-corruption phakathi kwazo bona baqale bayibamba njani, banama-policies anjani i-corruption bona phakathi kuqala bengakabambani lezakhe, ngoba izakhe izahudulana labantu abavele beyibo abale-corruption ize fihle i-corruption yalabo igijimisa i-corruption yabanye. Asingeke sikhulume ngeZimra ifile imali yeZimra every month every day kubotha abantu beZimra nge-corruption. Azibane zina lezo ngatsha ziklinwe zona.
Sizile njalo izakhe isithi isithole imali edlula i-100 million.
Nayo izakhe kulabantu abanye abaphumayo. Sike sezwa abanye babo sebethintwa futhi ngendaba ze-corruption kuyibo kumele belwisane le-corruption. And futhi siyayibona izakhe nanoma bengafuni ukuphumela egcekeni. Bakhona abantu abaziwayo abakumele ukuthi izinto ze-corruption ngase zibabambile. Kodwa lokhu bebaceza-ceza, lokhu bebaceza-ceza bengafuni ukuba ukungena kubo. So kunzima ukuthi siyithembe ngento eyikhulumayo kuphela izakhe ingasifakelanga sibili ilezi nsuku ezivakho zithi ngamavili evele egcekeni ukuthi nazi into esizibambileyo. Lokhu sikuthethe kuzibani sesimenze so, lokhu sikuthethe kuzibani sokwenze so. Kambi imali ye-corruption edliwayo eZimbabwe ingaba nama-report aphumayo kuma-non-governmental organization. You show ukuthi we are talking of ama-billion of dollars anyamalala through corruption eZimbabwe. So yena le abathi bayi-recovile i-teaspoon nje emalini esicaba ekumele ukuthi ngase besitela ngayo njengezakhe, ngoba i-corruption eZimbabwe ikuzinge eliphezulu kakhulu eliyethusayo. So kabafakele amavili even asacayo, nansi iphume kubani usiyenzwe so, nansi iphume kubani usiyenzwe so, ngoba lokhu kuyakuyikhuluma nje ukuthi sicabanga ukuthi bala amazinyo kanti akulanto abayiyenzayo.